Indaba zombusazwe eZimbabwe siyazi ukuthi kuNovember ka-2017 zitshintshile ngendlela abantu abaningi abangayilindele kodwa nje eyayikhanya izayenzakala ukuthi kugcine sokungena ubaba uMnangagwa esiba nguye umongameli welizwe ekhipha owayesebenza laye uRobert Mugabe. Ngakho-ke lokhu kuvule i-chapter entsha, isahluko esitsha eZimbabwe. Sabona ngo-February silahlekelwa njalo wayekhokhela i-MDC engu-Prime Minister ubaba uTsvangirai, sikhumbula imuli yakhe ngalesi sikhathi. So lezi zinto zombili ezenzakeleyo seziguqule ezombusazwe eZimbabwe.
Nxa sesixoxisa ngesimo sezombusazwe, umehluko ukhona na?
Umehluko awukafiki empilweni zabantu. Ngoba sokule minyaka 37 years uMugabe ekhokhela, ngakho-ke njalo iphathi yakhe, ibandla lakhe yilo futhi elithethe umbuso. Akukhanyi kuzaba lo mahluko omningi. Siyazi batshintshile eze-indigenization, bazama ukukhulumisana labantu babo omanye amazwe. Kodwa indaba ye-trust, ukwethemba, ukuthi hayi laba bantu ngabantu akade bevele bekhona, lokuthi abantu abaningi bangkhona ngabantu asebebadala, ukuthi sebazama ama-ideas abo, imicabango yabo, abalethanga okutsha okuzenza impilo zabantu ziguquke ngendlela emangalisayo.
So awungitsheleke Thabang, ubona ngani kuqakathekile na ukuthi iziphathamandla zeMelika zibe lolwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe nxa sesixoxisa ngezombusazwe?
Ye, siyabonga ukuthi le Melika lilokhe lidinga ukuthi libe lobudlelwane lobungane obuhle beZimbabwe. Siyazi ukuthi ikhampani enkulu ye-America, i-General Electric, labantu abafike eZimbabwe evikini ephelileyo, Pizza Hut ivikile eZimbabwe, i-America iyaziwa ngezomnotho. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi i-America yazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe, lokuthi i-civic society yeZimbabwe ingancediswa njani ukuthi idemokhrasi le esiyibuka e-America laseZimbabwe kube yinto abantu abazayikholisa bengene emahhofisini kahulumende bekhululekile.
Wathi ngimbuzo umbuzo wami wokugcina ke baba, simzwile umongameli uMnangagwa esithi Zimbabwe is open for business, Zimbabwe is open for business, njalo amazwe achiyeneyo iBhilitane labo bashilo bathi bakhangela uba lobudlelwano ngeZimbabwe. Ubona ngani umcimbi lo is a way eyokuthi ilizwe leMelika labo bayenze into efanayo ukuthi kube lobudlelwano phakathi kweZimbabwe njalo bakhiphe izijeziso zenotho?
Ngokuya kwesikhathi sibona izijeziso zenotho loba zazifakwe ukuthiwa zisebenza abantu abathile abonileyo, kuzamele zikhitshwe, zicine seziphambanisa impilo zabanye abantu abangayisibo abawonayo. So sithemba ukuthi nxa kusiba le freedom eZimbabwe abantu bekhululeka, sibonile ama-students e-NUST ebotshwa, betshaywa, lokho yinto eyenza abantu becabanga ukuthi hayi idemokhrasi ayikabi khona eZimbabwe, izijeziso zenotho zingaqhubeka.